Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le Studio 7 eyomsakazo we Voice of America sisakaza sise Washington. Silusizi lamhlanje kasenelisi ukulethulela uhlelo njengesukwini ngenxa yezikhubeko ezingaphezu kwamandla ethu. Ngakho sizalethulela indaba ezimqoka esake sazidlala emoyeni. Kholisani esiliqoqele khona. Sizaphindela kunhlelo zethu konke kungalunga.
Ngulivi sikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Untungamile inkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuchiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi iMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJujume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungelazulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwo nge-National Parks bezizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizelela.
Kwakulesimo yokuthenezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele uyasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokucho kwesinye isakhamuzi imadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu lemadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yemadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nango umnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane bese kufithi idamu lakoganda e-Osabeni emangwe bese kufithi le damu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yi-Kariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu. Selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidamu elikhulu ebelingasozimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belilalokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane eLupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi ababiza bethi udamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo. Kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka 1994 lo 2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi Give a Damn campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGaria, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lepalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi anabelethe nenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabe buya nalana vela emanzi amnyama. So konke labo Garia ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho emandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzola 52, emzola 9, lemzola 8, lemzola 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni. Beleni siye ekhezi
etiphenda konyongolo kunedamu kudala ladabuka lidabuye kwaza kwaba kabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa. Kuhlandla lesithathu lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, lithe selidabukile, layekelwa, kade selihlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, kusela amanzi, akuselani, inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Maningi amadamu asechabalele emathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yake yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands umnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elakomalisa emazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakhona kalilangiswa amanzi.
Uspanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iLuvumba leHolanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenathisa izifuyo emitonjeni.
Kuphume amaxhaphozi. Khonapho manje yikho abantu abagebha khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Le damu lapha eGotso ngaphansi kwenduna kuthiwa ngumagama. Bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka idamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha zitandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha sowakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhuphe udaka, hhayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matebeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatebeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Siyebuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through their MP. That dam should be done.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lePhalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vathi amanzi impilo.
The Voice of America.
Uhlandla lesine lokuchabalala kwamadamu lesisezansi emaNdebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifele izifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho uCyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, eSimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudala indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigoje zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isitshiwo. Ukunatisa inkomo zigotyoza siyadinwa, besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangnare esike njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi kulindawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi ngangikhuluma izingadi ziyafika maybe ku 6-7 ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi, abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yilidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vela yisikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabaliki behlala lapho kulamazi khona.
U-Alderman Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi semalitlo njalo bengukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Jala sabuthenjiswa lami sengukansela ngaphinda ngamangu-chairman iminyaka emine ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzekele uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Ujala samtshela akethethi imtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa, isiprovele segayisa ukufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabivelisiphakile ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila wegungu ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketiso Linyani uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayikhosti yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngawo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kwegungu kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate, wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Judge Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawana nje ngokuningi lokhu engakalungiswa ngezinye sasihlele ukuthi alungiswe ngayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulele ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwe amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimi Albert Ncube.
Sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leGuyu eliseGwanda South. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGuyu ngelinye lamadamu aseliminyaka ethabalele eGwanda kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi esengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyu eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu, libamba iGuyu area through business center institute
kuyu police ata model D lizobamba izakhamuza sesengezani village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sasazi ukuthi bazothola eduzane kuyu area belisiza izinhlanzini sithola isitshebo
ngaphandle kwamadama adubukayo izakhamizi emawani eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe lemandebeleni lele shamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile esinye salezi zakhamizi umnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanqaku neizulu eliningi
lele linye lalo seligqibeleka selisele kancanyana libamba nje 2 months after the rain season.
EGwanda North emachecheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugutshwa
kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total kokuthi akula manzi amayo khonapho bese kulandela ele mkaje ele ulube bese kulandela ele irrigation lesizwe irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile
bekule themba lokuthi udubo lokusilelwa kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethulimanyange dam ku-Elliot Bridge entepe kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo yindawo efuna ama-irrigation so into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole i-irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo
ukhansila kwa-ward 14 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu
xa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye i-equipment ngiyabona yahamba ningapha echimanimani ngiyabona awukakathesa kula lutho olwenzakalayo baba so sifike lesigabeni sokungachisi singathi besesixabana lamajaha akhona kutsho ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lawo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokhu
umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumente olwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu osaphethe isihlalo sikasikomithi yogwanda umnumzana Charles Dube uduzulu kumele abekezele
ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa umsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesana umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi
izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olwezimbabwe national water authority zinwa umnumzana peter makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi ematabeleland lasemidlands adinga ukuvuselelwa
ematabeleland in this exercise of rehabilitating we had three dams one of them also a good project is in past Plumtree in the south the other one is just north of Bulawayo
silenhlelo zokuvuselela amadamu athile ematabeleland kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi ye Plumtree kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakobulawayo kulamadamu anjalo esidonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela
izansi yemandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu lingaphela kwakhiwa idamu lethuli manyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi entepe kuyu dalale chelesa sijubane lemanama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesifasa emangongoni lawo azathola amanzi ngimele umsakazo westudio 7 ngikuthule ntebhe ngimu-albert ncube
le istudio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 6175 laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-shortwave 4930 13860 laku-15460 kilohertz
Veli lalele umsakazo we Studio 7. Silusizi ukuthi kasenelisanga ukulethulela uhlelo lwethu njengensukwini ngenxa yezikhubeko eziphezulu kwamandla ethu. Siletemba likholisile ebesiliqoqele khona.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.